unkosazana Catherine Chandiwandirira oncintisa ku ward 8 eUnyani emele ibandla le Citizens Coalition for Change uthi abantu laba bachise impahla emzini wakhe bemethusela ukuba bazambulala engikela ukusuka esigabeni lesi.
Asenelisanga ukuya endlini. Bathi singabuya endlini babuthene khona. Sifuna ukuvikelwa. Bathi zamani ukuya lapho okuvikeleka khona. Abantwana kunje basabalele sebehlala ezindlini zabantu.
Ukuhlukunyezwa kwankosazana Chandiwandirira kuza ngesikhathi abacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla leZANU-PF bethwalise nzima amalunga e-CCC. Umnumzana Love Mochi Noputsa oncintisa kukhetho lwamalunga edala ephalamende eUnyani uthi bakhathazekile ngokwehlele omunye wabo.
We have noted with concern yesterday's events where
siyadana uba abantu bezanu-PF babuthene endlini kakhansil yena ubevela egwero emhlanganweni wethu bathi kasuke endlini yakhe ngoba usengowe-CCC.
Ummeli webandla leZANU-PF eUnyani umnumzana Dungai Mnangagwa uphikile ukuba abasekeli bebandla lakhe yibo abenze udlakela lolu.
No, asathi. There's no such report.
Akulanto enjalo engincintisana labo ngabana wami balamabhizinisi endaweni yakini.
Asenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesikhulumeli samapholisa u-assistant commissioner Paul Nyathi obengaphendula umakhala ekhukhwini. Kulabalandeli bebandla le-CCC abasanda kuchaywa eChiretsi, Jombe, Gogo, esilobela lezinye indawo ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga eZANU-PF. Unkosikazi Priska Dube ofundisa izifundo zombusazo e-University of Zimbabwe uthi kumele amabandla ezombusazo akhulumisane njalo asebenze ngokuthula ngesikhathi sokhetho.
Amaqembu ahlukehlukeneyo ayenza ngokombusazo lepolitiki ukuthi begcine ukuthula ngalesi sikhathi esikiso, bengabi ngabantu abazabe betshayana, sibambisane ndawonye siyovota ngokuthula. Ngithola ukuthokoza okukhulu ngibona esinye isithombe esibhodileyo kubomakhalekhukhwini lapha ngempelaviki. Sibone umlandeli kaNelson Chamisa owe Citizens Coalition for Change engena emuva kwemota elesithombe sikababa uEmerson Dambudzo Mnangagwa onguye umongameli weZimbabwe okhokhelela iZANU-PF.
Ngolunye udaba, amalunga enhlanganiso yeZimbabwe National Students Union zinaso ababotshelwa ukuloba emdulini yezakhiwo zikahulumende besithi kumele kukhululwe umnumzana Job Sikhala lomnumzana Jacob Ngarivume bahlawuliswe isibambiso sebheli namuhla umthethwandaba. U-Emmanuel Dima Tawanda Watatsa noLieneo Madamombe bafunda e-University of Zimbabwe njalo behluleka kuloba imhloliso yabo yesimisa yesibili ngemva kokubotshwa lokhu. Omele abafundi uBenon Ncube uthi loba nje bethokoza ngokukhitshwa kwabafundi laba ejele bekungamelanga bebotshwe.
Wakhathesi sijabulile ngemva kokukhushwa kwama-students ethu angu-5 lawa devalelwe for isikhathi eside kungacacile ukuthi kanti iboneni. Sikhuluma nje siyabona ukuthi uhulumende wethu uzama ukwethusela abantu ukuthi bengenilisi ukukhuluma lapho ehluleka khona. Ngoba ukubotshwa kwama-students lawa babotshwa ngemva kokubuzisisa ukuthi kanti uJob Sikhala yena olokhu evalelwe kanti icala lakhe liphutsha nini. Uhulumende wethu uzama ukuthi singaqali ukuthi simkhuze kumbe simbuze lapho simbone sehluleka khona.
Besebele inyanga ezimbili bevalelwe enkambeni yamapholisa bemelele ukuthoniswa kwamacala abawetheswayo. Kolunye njalo udaba, umnumzana Harrison Nkomo igqwetha elimela ofuna uncintisa ukhetho uSevia Kasukwere uthi udaba lokuba uKasukwere angancintisi kukhetho olwaphawulwa yi-High Court luzathoniswa kusasa lidale le-Supreme Court. Ngimele 27 CRR ngimlondolozi Ndlovu.